Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 17 mpalakazi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwe igciwane le-coronavirus izolo likhuphuke ngesilinganiso esethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 abatholakale bele gciwane leli kwabhubha abathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga oluveza ukuba umanyano we-United Nations wake wafuna ukuhlasela eleZimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu.
Nxa ukuthi labo bantu bazobhala iqiniso ngalezo zinto ababhala ngazo bangabhadalazi nje basuke babhada abantu ngodaka.
Kwezemelika, umnumzana Joe Biden oselungiselela ukubusa ilizwe leMelika ngozibandlela usekhethe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivela kunxa zonke zelizwe.
Umnumzana President Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokhetho kukhona sibili abantu abamsekelayo lakona la ma-states angu 19.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lwezempilakahle luthi inani lababanjwe igciwane le-coronavirus izolo likhuphuke okwethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 kwabhubha abathathu. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabavela esigabeni seMashonaland West lapho okulabedlula ikhulu 101. Ababili ababhubhileyo ngabakade bedabuka esigabeni seManicaland loyedwa oweHarare. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathole leli gciwane ngabalithelelwe elizweni bengakaze baphume phandle kwelizwe. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 sebengamakhulu amathathu lantathu 313 elizweni. Kwelemelika laseBhilitane lapho osekuhlatshwa abantu ijekiseni enqabela leli gciwane inani labalithelelanayo lokhu liqansa. Sixoxe lesivalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa Wajapi Bangodube ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
Umumo babugande owegciwane le-coronavirus okwakathesi awusaqansi ngezinga leliyana esalibona ku-first wave ngendlela owakusenzakala ngakhona owakuthi ngelanga mhlawumbe phose sasibona ama-infections ngelanga owakusedlula mhlawumbe more than 3,000. Kathesi nxa ngikompeya le ndlela okwakungakhona kuqala kathesi ngathi i-effect yakhona ngathi 10%. Ngibone ngathi ikakhulukazi into engibone esiza kakhulu ukuthi igciwane leli lingathi liba contained indlela abantu abaloko beqhubeka beziphatha ngayo.
Abantu bayamukela na ijekiseni leyi okuthiwa isikhona njalo ngasitshela ukuthi bakhona yini abakhanya bengayamukela?
Njengoba sazi babugandi ukuthi amazwe lawa kakhulu aba very democratic ezintweni eziningi, abantu baba lokuscrutinize izinto eziningi, yonke into eba introduced ebantwini. Okusafana lakhona lokhu esikhuluma ngakho kathesi okwe-coronavirus ukuthi i-vaccine leyi ilethiwe ebantwini, kodwa ke abanye abantu baseselokuthandabuza ukuthi kambe ishiwa ijekiseni leyi izasisiza yini. Kodwa ke ngathi phose i-40% baseselokuthandabuza, kodwa i-60% bayayamukela ijekiseni ukuthi yiyo abayibona izabe ngumlamulankunzi ukuthi incede abantu ukuthi abantu bayenelise ukuthi izinto zonke zivule zibuyele ezingeni okwakuyilo lona ngalezi zinsuku.
Nxa ukhangele wena ezitaladeni lapha kulomehluko na wokulimuka igciwane lele le coronavirus nabantu kumbe besebeyekethisa?
indawo eziningi babugande lokho ziqhubekela phambili ngokulimukisa ngegciwane le-coronavirus ngisho labo mabona kude basaqhubeka begqugquzela abantu ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu i-social distance akube yinto eqhubeka isiba njalo njalo lokuvakatshelana mahlayana akube yinto yokuthi ingenziwa ngisho le micimbi izinto eziningi lokho ezinye zavaliwe lamanye ama-departments ama-offices amaningi abantu lokho besaqhubeka besasebenzela ngkhaya okutshengisela ukuthi i-effect yakhona lokho besayibona njalo besazama ukuthi ukugwema lomkhuhlane indlela kuphela ukuthi abantu baqhubekele phambili ngokuthatha ama-restrictions nalawana ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungabi viral ngendlela owayenzaka ngakhona ekuqaliseni until kuze kufike ukuthi sebe satisfied ngendlela i-vaccine esebenza ngakhona noma sebe satisfied ngendlela ukuthi isibalo sabantu esesi-vaccinated ukuthi ngeke sisa spread umkhuhlane lo sibe ngama carrier kulo mkhuhlane lo kuya ukuthi abantu abaningi sebe vaccinated so ngibona ngathi sisikade kodwa ke okwakathi nxa ungena nje lasezitolo lokho kusase yiso esayizolo esokuthi ama mask ayadingakala njalo le social distance noma mali lisachaya ama queues kona phala efunti lechayisa kumathili kusafana njengakhona lokho even noma lingena kuba public transport basakhuluma ukuthi livulela nomkhandlu lingasondelani duze njalo lama sanitizer baza ukuthi bagcwalise zonke indawo eziningi nje lezitolo bayafaka ama sanitizer phambi ukuthi nxa ufike sanitize izandla sanitize lama trolley lawana ukwenzela ukuthi uqhubekele phambili kuzayo ukuthi kugwenywe ngamandla wonke ukuthi umkhuhlane lo ungaqhubeki ubhebhetheke
umnumzana Tifa wajabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseLondon Meli Emerson Mnangagwa izolo ntambama eHarare uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga olulesihloko esithi Goose or Gender the United Nations Security Council and the Ethic of Double Standards kumbe ngesintu okulungele wena kulungele lami ikhansili ye United Nations ezomvikela lomkhuba wokuba ndebe mbili egwalweni lwakhe uChiwenga uveza ukuba umanyano we United Nations wake wafuna ukuhlasela eZimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga we Studio 7 esipha lolu daba ngokugcweleyo
ugwalo lolu olwethulwe emcimbini oqhutshelwe eHarare lubikwa lugxile kokumunyethwe kungxenye yophenyo lwemfundo ephezulu ePhD thesis eyaqhutshwa ngumnumzana Chiwenga ekolitshini leKwaZulu Natal eSouth Africa esethula umbiko enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama umnumzana George Charamba oyisiphathamandla sikahulumende uthe ibhuku leli licubungula imisebenzi yogatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council olubikwa lulandela iziqondiso ikakhulu ezivela kumazwe alamandla kuphela angamalunga alumanyano Onike umzekeliso wokuthi iSecurity Council yalumanyano iyasebenzisa ivoti esemthethweni kodwa ekhulela amanye eveto power kube yiyo eyamukelwayo endaweni yaleyo eyamazwe amanengi kudalele General Assembly yalumanyano eyiyo elamazwe amanengi omhlaba angamalunga ibhuku leli libikwa ligxile kuzehlakalo ezimbili ezibalisa ukungenelwa kwe-Iraq le-Libya ngamabutho okwakukhokhelwa ngamazwe aphetsheya alamandla lanxa kungavunyelwananga ngaleli nyathelo kumanyano we-United Nations ekhuluma kulumbuthano umnumzana Chiwenga uthe okwabangela ukuthi alobe lolu gwalo yikuthi amazwe aphetsheya encedisana lomanyano we-United Nations azama ukungenela eZimbabwe ngamabutho ngomnyaka ka-2008 ngezizathu zokuzibazela uthi lokhu kwavinjwa yi-veto power ye-Russia le-China kodwa umanyano lo waqhubekela phambili wangenela ele-Libya ngeminyaka elandelayo okwabangela ingxabangxoza lokuthathelwa amafutha yilawo mazwe umongameli Mnangagwa ugcizelele amazwi kamnumzana Chiwenga wamncoma ngomsebenzi wakhe kuhulumende kanye lokukhuthala kwezomfundo lokubhala ugcizelele insolo yakhe kumazwe aphetsheya ngokwethesa eZimbabwe izijeziso sama-sanctions, wathi amazwe la aloncindezelo abakhulume kulumbuthano babalisa osikhwica mfundo omnumzana Emeritus Ngwabi Bhebhe, General Rugeje loSibusiso Moyo, ababikwa bengabangane bakhe njalo abancedisayo kuphenyo lwethesisi yakhe ekolitshini. Abanye yiziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa unkosikazi Opha Mchinguri, uRetired Colonel Hutshu, umnumzana Kane Matema, lentatheli zindaba unkosazana Phyllis Johnson. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Lokhu sikudaba lunye. Ingcwethi kwezamasiko labalonda imbali yelizwe bahlala bekhuthaza uZulu ukuthi alobe ingwalo eziveza imbali yesizwe ngokuqobo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana George Mkhwananzi. Sixoxe laye ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuluncedo kakhulu ukuthi inkusinike mhlawumbe indlela eseduze eyabibonisa ukuthi leyo nto kade bekuyo makade kuyikuluka kwempi ibiliwa kanjani sipho umuntu obengaphakathi. Uma kuyikuthi kuqondane nokubuswa nokuphathwa kwelizwe nakho kuzosinika mhlawumbe indlela yena abona ngayo engesiyo lebi bonwa ngabantu makhaza akade bephethwe. So kukhona kuyasiza nxa ukuthi labo bantu bazobhala iqiniso ngalezo zinto ababhala ngazo, bangabhadalazi nje basuke babhada abantu ngodaka.
Nxa umuntu onjengoshiwenga engaloba ugwalo, lulakho yini ukuveza mhlophe into ezifihlekileyo ezifana nje labo gugurawundi, kumbe into esiyabasikhangelela ukuthi nxa engabhala njengalokho esikuzwa ukuthi ubhala nge-United Nations engabe ngumuntu ongafaka okuliqiniso na?
Angikholwa ukuthi abantu abanjengoChiwenga nabanye abantu asake babhale izincwadi njengoba sike sabona uObert uyibhalile, nabanye abanjengaye abakade abasembusweni. Angikholwa ukuthi iqiniso bazoliveza lonke liphume lithi dandalazi. Kanjengoba nje siyazi ukuthi uDominic ngoba yili gama lakhe ubephethe koBulawayo lapha enkambeni yamasotsha eLuwelini ngesikhathi iGugrawundi ingene eMathabeleland. Okusho ukuthi ke iGugrawundi njengebutho ekade lithunywe nguhulumende ngomgabe i-executive yelizwe ibi-coordinatwa iqoqwa iqondiswe kusukela khona laphayana eLuwelini lapha bephede khona yena uChiwenga. Okusho ukuthi konke ke izinto zonke kade zibasiza, insiza zonke kulogistics yabo nayo yonke into eqondane nokudla nako konke bebekuphiwa kusuka nguye uChiwenga, nguye okade bafida bephuma besiya kunhlangothi zonke zasemathebeleni ukuyobhubhisa abantu basemandebeleni. Izinto ezinjengalezi sabe sifisa ukuthi incwadi ethe yabhalwa ngumuntu onjengawoChiwenga ikuveze konke lokho. Kodwa ke angikholwa ukuthi angazinqunula azaziveze entweni enje ngoba bengabantu ababalekela amacala, bengabantu abafuna ukuziveza msulwa, bengabantu abafuna ukuziveza sengathi bangamaqhawe. So yibuhle bodwa obunye bakhona bokuzikhandela ozokubufunda lapha encwadini. Kubhadalazwe nje umuntu acecise, ahlobise, azenza ngathi ube yinkalakade yeqhawe elimangalisayo kanti ube ngufujwana nje.
Ungasela ukuthi kuqakatheke okunganani khona ukuthi abantu balobe izingwalo, into ongayikhuthaza yini?
Ukulotshwa kwezincwadi noma izingwalo ngabantu abake basembusweni noma ebukhokhelini yinto emele ikhuthazwe kakhulu ngoba kuzosivezela ukuthi badibane nezinselelo ezinjani, okuzokwenza ukuthi labo abezamuva bakwazi ukuthi izinto lezo bona baziphathe njani ukuze bangaweli kulawo magodi. Kuyasiza kakhulu futhi ukuthi kuvula abantu amehlo ukuthi into ezithile akade bezibonela kude bezifanisela nje ukuthi kambe lokhu kungabe kwenziwa kudalwe yilokhu, lokhu kungabe kubangelwe yilokhu. Bayothola izimpendulo ezicacileyo sebefunda lezo zincwadi zabantu akade bethatha lezo zinqumo ekade zibonakala singathi azicaci, azibonisi inhlakanipho.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezamasiko njalo ecubungula ezombusazwe. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, isizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isimo samasimu endaweni eziningi zelizwe ezivalisa ezihlala zilendlala, izulu linganikuhle. Sihle kakhulu lo umnyaka kulandela uhlelo lokulima oluthiwa intwasa kumbe fumvuza lezulu elina kuhle. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ukuthelelana igciwane le coronavirus sokufike kusibanga esethusayo kwele South Africa, ngoba kube labantu abedlula inkulungwane ezilithumi ngelanga linye abatholakale belegciwane leli. Leli nani ledlulwa kanye ngenyanga ka-August, lapho okwabanjwa khona abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lantathu igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Nami ngivukwa lama ngihlezi ngivukwa ukuthi ngenye imini sabe siloko esikhala sitilizwe lakithi, abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimazilizwe. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni nabo, basebephuma esintwini sakubo. Ngenye imini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni lasemasikweni ethu uNkulunkulu owasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebesebeyilokuza, bebesebephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye imini masihlezi sibuyele kakhulu, sibheke ukuthi kwalima lakuphi. Singabe siloko sikhala kwenanga ngezano, kanti kulalapha lathi esalima lakhona. Ngiyabonga ngumpofu, indoda yakomadabe, umhurutsi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba ngenye imini futhi okunye, ngempela singabe siloko sikhomba izano, sithi hey izano, hey izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abasela mpilo. So ngicabanga ukuthi ngenye imini abantu bakithi nabo bamele bazibone, bazinuka amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe lase South Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khonoko ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala. Singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha. Nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa ku Studio 7 ukuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake ku Studio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So ngicela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama second phezulu. Ningixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lana ukuze labantu abanye bathole ukusizakala ukuthi mhlambe kulalapha esalahleka khona nathi.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha, kanti yona iSupreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs ayealayensi yini, kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe kuCongress yini. Kanti manje why bengasahambi kuCongress bahambe belungisa idaba lalucongress? Yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhu ama-councilor lama-MPs awe-MDC alliance. yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokubulala ukuthi into zihamba njani kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti esikwe ama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayekwazi ukuthi bangenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti umele lobani abantu bakhe bona abasephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele ngababafuni bamele bani lo muntu ongiyabameleyo ku-constituencies ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethiwe
sanimanani sanimanani balaleli kwestudio nabasakazi ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona ngela kwele South Africa yey ngiyibona ingozi ku-MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni ma kungenzeka umamkhupha adliwe uzobuya abe i-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi ke lapho noma uzovela retire thai sengimdala ke sengihlala phansi bese kuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidonga umamkhuphe ngoba kuye kwaba nexakaxaka lokuthi sokukhethiwe
Salmon and Salmon and Balandel Vaga Studio 7 kunye nabasakazi lonke America. Hey okwakhumana eJohannesburg wela South Africa. Ukuqala ngegama elithi okwase Zimbabwe kuyayangisa. Okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi. Kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo, umbuso ozitshelayo. Bahamba bethi bona ba right, bona bathe. Kodwa manje kwamasosha khona na kwamapolisa balamba kodwa bayafihla abafuni ukuthi kuvele abantwini. Kodwa kusala kuyavela sesikuzwile. Phinde sithi thina nawu manje idolobho alilama phelipheli yakho lithwele nzima abantu bahluphekile into yonke nje ifile kodwa lokho bona bayala bevuma besithi ilizwe labo li-right kanti kaliyangeki ngani bantu basele kuzima ngokuzizwa kwenu hayi leli lizwe mani hayi kuyayangisa lokhu esikuzwayo kuyayangisa kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane izwekazi le-Europe seliphakathi njalo kokulwisana labahlamuki ama-terrorist elizweni kunye lasebulenjini be-intanethi Umanyano we-European Union usuthembise ukulwisana lobudlova lobu. Inhlanganiso eyethula izilinganiso zokugugudeka komnotho wamazwe ithi lumnyaka izahlolisisa isilinganiso sokuvuka komnotho wamazwe ngemva kwegciwane le-coronavirus. KwezeMelika Umnumzana Joe Biden oselungiselela ukubusa ilizwe leMelika ngozibandlela usekhethe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivela kungqazo zonke zelizwe kulabensundu abamhlophe izitabane labavela kumazwe achiyeneyo lokhu kwamukelwe ngabaningi ngenjabulo besithi uhulumende lo uzasuthisa umuntu wonke lokhu kwenzakala umongameli Trump elokhu esithi Ulendlela afuna ukuzisebenzisa ukugenqula impumela yokhetho. Izolo imisakazo yethule umbiko okhomba ukuba abacebisi bakaTrump balokhu bedinga indlela zokukhanga usekelo lwabo senator abafuna ukubambisana laye indima yokufeza izifiso zikaTrump. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwanazi saqala ngokumbuza ukuthi kungani lokhu kuleziphathamandla zebandla lama-Republicans eziningi ezifuna kugenqulwe impumela yokhetho.
Ya, amanzana uPresident Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokhetho. Kukhona sibili abantu abamsekelayo. Lakona la ma-states angu-19. Into nje ngifuna ukuthi ngisho ukuthi kukho vele kukhona nje ama-states angafuniyo ukuba phakathi komanyano lolo oluthiwa yi-United States. ama states ahlulwayo laphana ngale impo kuthiwa civil war. So lokho bebambe oludala, lokho befuna ukuhamba ngoludala. So akungimangalisi kakhulu ukuthi nxa kukhona abantu abalokho befuna ukuxexebo kabebuyele emuva. So ngiyacabanga ukuthi kungabe kuyibona labo bantu. Kodwa kangizange ngiwathathe sembona ukuthi iwaphi lawo ma states ma umunye ngamunye. Ya umumo we virus lapha esikhona thina actually ngise Indian. Umumo we virus uchame kakhulu ngoba kulethe kusedlula amalanga ama records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami mazonzo. Ya ana madlodlongwana ngenxa kuba umumo lo kawukhanya ubuyela emuva ukhanya lokhu uchama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoka amamaski lazo zonke izinto ezincediswa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Khonokhu uphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump, ubona kuzaba lo mthelela onjani kukhetho oluzayo?
Hello, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseOhio.
Chayifana esigqibela ke uhlelo lwethulwa namhlanje lengoma ethi yona isono sami singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ihloko zendaba. Ugatsha lezempilakahle luthi inani lababanjwe igciwane le-coronavirus izolo elizweni likhuphuke ngesilinganiso esethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 ababanjwe leli gciwane kwabhubha abathathu. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ntambama uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga oluveza ukuba umanyano we-United Nations wake wafuna ukuhlasela ele Zimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.